abantu kumele sikunanzele ukuthi izame iyiparty, it's a political party, it's a competitor, iyancedisana kwipolitiki yeZimbabwe. So ama-opposition parties ngayena era ama-issues awo relating advantage kuzame indlela abalwa ngayo ngekithi izame ukuthi ibambikhulele ibibusa yona.
Ungavumelana lakho lokho yini mnumzana Moyo?
Angeke ngivumelane nakho. Ngathi nje ama-political parties ayiwo abusayo kakhulu e-Afrika, bane-strategy abasisebenzisayo ukuthi baba nabantu abasebenza nabo ukuthi abasinasisela ukuthi sisebenza nabo, babe yibo ababasebenzisayo ukubana lisane. Yipho sonke isikhathi ngihlala ngihlisi ngapho esikhona sibhukutha lezi ngwenya.
Nanso-ke indaba mnumzana Mkombo,
ubhulu wami sisebenza sonke kwe-opposition, then uyakunanzelela lami siyakubona into ekhona mina njengami osuka ngo-opposition osekuzame kathesi. Ayi, ngiyakunika umzekelo sowebhora, abantu bebhora bangathi 45 minutes half time, ungakhangela i-half time abantu bayabekhulumani ku-half time. Lapho esikhathi lapho abakhuluma ngamelithini ukuthi hhayi makanizibani makanizibani makanizibani, and noma vele into ekhona ezingangabona ithimu edliweyo isikhathi kuthele kurefu wankona ebengangikibuhle kube sizathu ethi kule sikhulume ngaso ukuthi hhayi lona udlise ngoba kunje. Ama-opposition parties mina ngisuka kuwo understand izi opposition parties. Iqiniso imele i-opposition imele injongo ye-opposition not ukuthi abantu bafuna ukudingana izikhundla ngokuba ngisani ama-position bakayela kusuka lapha ngisishiwa ngokwa ukuthiwa ngilayo sesiba ama-president amangazi ye-opposition sesiba ama-party amangazi ye-opposition yiyo abantu bangathi izami iyazivelela. Ngicabanga kwabo but ekukona ebunye kumele zivume njengabantu abansundu lokho ebunye sifake abantu abazakhokhelela abantu lokho abadinga
Mnumzana Moyo, kodwa ungathi kuyini okwenzakalayo kumabandla aphikisayo? Singakhangela lona ilakho le-CCC, ubona ingani lingabe liqinile ukuthi sokubuya ukhetho lalo lingamisana lebandla elibusayo?
Kuyaziwa ukuthi i-opposition sekuthathi yawo unama-elections elekathethi khona kuzaba wesi ngoba abantu sebesedlile. Sekufuneka i-leadership esithi ubukhokeli obuyonguNkulunkulu obungasoze bucabangele ezikhwameni abazacabangela abantu, umuntu ekwazi ukuthi noma sekisasekuthengisele ekwazi ukuthi singadingisa njani ukuthi zesihlupheka, yibe ukuthi sihlele emuva kakhulu. Nxa ukhedele ngabuya ngiqinisile izoyenzeka imihloyo izinabasebandleleni elibusayo khona bebona kathesi ukuthi ha yesikiseselomendelo ezayenza ngcono ngoba indlala elapha eZimbabwe nendlela ilizwe elingaphathwa ngayo nxa kungathiwa elekthini kusasa epozishini oyeyepresident
Mnumzana Mkombo, ubona ingani ibandla lezanu PF lona liyenelisa yini ukubusa ngemfanelo, kumbe hayi njengoba umnumzana Moyo isitsho kuningi osokukhama abantu? Sikhangela lokwenzakalayo ngemali le entsha eyezike.
Ungakhangela lathi sizengamaZimbabwe sesinobukhushane ukuthi hayi umalo kazana ubuyile ekuguleni kakaphumile endlini sesikhulume ukuthi awulizika awulisela awunjaninjani kakugezisa imigano kakazange agezisa imigano naleyo kodwa imali esiyisolakunje ayizake isebenze imali le oredi sesikhulume ukuthi hayi imali yakhona ayisebenzi thina sifuna ukuthi kusebenze kabani nxa upresident enza akwenzileyo kumele sisapoti ngoba kufanana engubaba usekhaya angashonisa isapoti yabantu abakhe uzakhangela njengobaba ongafanisile ngaba mnandi ukuthi uyotshayela izandla ubaba we-next door ukhohluleka ukuthi utshayela ubaba wakho izandla ebezanayo imizama yenzayo ifuna thina abantu abahluphekayo asobaba umnandi akwa umuntu ohluphekayo izinsizwa zethu ezihlobo zethu ubaba a-accessa i-economy kodwa thina kube asibelana ziyodishek ukudiliza i-economy sodiliza kathesi yozeke zethu abanye zabafuna ukuthi ukwamukela imali leyo kukhawula ubani kukhawula umnandi akwa kuzokhawula thina sikhawulisa ubani
ungasigqibela lingxoxo mnumzana Moyo.
Okungimangazayo ukuthi umfowethu sure wasuka ku-opposition ikuphi okungcono sekubonile okungcono ebandleni le-ZANU-PF. Yebo uyatsho ukuthi umalukazana ngayifika ufike ekhale lakho lalo kanomalukazana ongakanani le-43 years umalukazana engazali engatholi umntwana uyagcina la ekhiya phela hhayi urhulumende uyehlulekile ma kungalutha ngendlela ilizwe lezimbabwe lingaba rayit ilizwe le-corruption ilizwe elingenaqiniso sathi sizwa bathi ibhondi ilingana le-dollar 1-1 namhlanje sebesithi 1 bitileyo ilingana le-$13 i-$13 okuzayenzeka phaa ekumanikamini sizaba yimihlolo.